engakutsho ngamafishane ukuthi abantu ibhili leli baliyalile bathi kabalifuni bathe bona ibhili leli kaliso priority into emqoka abayifuna kakhulukazi bafuna ukuthi uhulumende afeze uchapter 14 devolution of power.
What is ye kuphulu ubonile ukwamukela ukwenze abantu abayemukeli ibhili leli
isisekelo sombuso sithi nxa kusenziwa umthetho eParliament abeParliament kumele banike uZulu ithuba lokuthi naye atsho ukuthi imithetho le abakhuluma ngayo abafuna ukuthi bayigadle eParliament bayamukela yini, njalo nxa belokunye abafuna ukuthi kutshintshwe bavele batsho khonapho nabo bafake ama-contributions abo. Kodwa nginokudala okukhulu nxa abantu bekhulume ipoint yokuthi kulokunye okusamele kwenziwe, ngakho-ke abantu beParliament ababuyele bengakuthongo ukuthi ibhili leyo abafuna ukuyifaka ibone ngazanti yona ngokwayo ibisela emuva i-devolution, njalo i-unconstitutional. Ibhili ekhangelane lokuthi bathathele amandla ama-councillors nabomeya ngama-chairpersons akungabantu aba-elected i-ethile, njalo sibone ukuthi yenzelwa ukuxotsha omanyenyeni namanye ama-councillors egwele
abantu. Ngakho-ke babathumele bheki besithini ubebantu wenu ngokade ukhona?
Bobukhulu yatsho lapho ukuthi ngabe lusizi ukuthi engxenye abantu abasakhulumanga indaba ezimqoka ngebhili leli. Hhayi-ke babaphulu, abantu bakuthilo njengokubeka ukuthi ibhili leli linika uminista abanye bakubeke ngesikhe bathi khonana ama-unfettered powers, uba la mandla amakhulu kakhulu agcina sengathi asedlula sona isisekelo sombuso. Ngokunjalo-ke ibhili leli bayalala njengoba futhi ujile ukuthi ibhili leli uminista kuba nguye uma oyethesa umuntu icala, kumbe kube nguye okhalaza ngalo okuthiwa selecala, abe nguye futhi omahlulelayo. Okunjengokuthi hhayi-ke kwenza i-tribunal leyi ibe ingasazimelanga yodwa, kodwa-ke besifakwe esikhwameni sikaminista. Abantu-ke bakubekile lokho sobala ukuthi hhayi-ke nxa kunjalo bona bayala. Ngokunjalo-ke ibhili leli kalibuyele lapho livela khona, kuyeqaliswa kutsha.
Imihlangano enje uZulu belokhu ekhalela ukuthi nxa kusenziwa inguquko emthethweni kungaba kuyini okuphathelane labo, kumele kwenziwe imihlangano enje. Abanye njalo ngabathi yikudlalisa imali, kambe bazakwamukela na imbono yona le eyabantu ethathwayo emihlanganweni yonke le?
Hayi, kuyajabulisa nxa abantu bekhulumile zonke zenezi zinto ukuthi ukuthi abantu i-constitution bayazwisisa, njalo bayakwazi ukuyibala bayicubungule, ngoba ngibone ngani abantu abakukhulumile khona kuqondile. Into esayilwela kakhulu ukubana nxa kulo mthetho oya eParliament kumele kube lethuba lokuthi abantu benze ama-consultations. Ukuthi bazalalela kumbe basoze balalele sekungeyinye indaba e-different, kodwa ama-consultations kumele yenzakale. Siyabona engasekho siyaze sile problem. Mina into emboni ngami singakhala ngayo bathezi yikuthi kube nama-consultations eleleyo yini ngaphezu kwalelo bhili, ngoba sicabazele ukuthi i-consultation eyade ikhona ibisenkulu mani. In the whole country there are not more than 9 consultations, 9 venues. Ngibona ngathi Zimbabwe yonke izuzile ithuba lokuthi yenze ama-consultations yini. Mina i-problem engiyibonayo ukubona ukuthi akubanga nama-consultations eleleyo. Kuthi lokho futhi kutshengisela ukuthi ukuthi la i-parliament yenze ama-consultations ayikho serious. Yenzela nje kuphela ukuthi yenelise ama-provisions e-constitution, kodwa ngabazimiselanga ukuthi bezwe ukuthi abantu bathini.
Nkuthazo banike elokugcina elakho ndiweni.
Ye, mina ngithi kathe sikulosilo mlandu-ke mbona ngani sesiqalile indaba singayibhili silalile, sokusela ukuthi nxa imfuno yethu ingasayenziwanga senzani kathesi. So ngibona ngani inhlanganiso ezimele ilungelo loluntu jikelele eZimbabwe kumele zime ngamazwane, zibone ukuthi ziyaqhubeka zikhankasa kuZulu, zihlanganisa uZulu, zimenza akhulume njengoba uphulethile ukuthi ukuthi bazakufaka ngoba sizokufaka akukhathesa kuqakathekanga. Ngokuqakatheka ukuthi abantu sikhulumile, it's on record, wonke umuntu ole ndlebe uzwile abantu bekhuluma. Ngithi ngiyathakazelela ngokuphatheka kwenhlanganiso ezimele ilungelo loluntu izolo la kuvike ephelileyo zikhankasa ziqoqa uZulu ukuthi aphatheke. Kuyinto enhle kakhulu ebingajayelekanga elizweni. Abantu bebengavuzwa nxa kade kunje imithetho, bekusenziwa nje umuntu engavuka embhedeni wakhe ephuphe kuhle evuke etshintshe umthetho. Kodwa kathesi hhayi, bona ngani sokulamahluko sibili, bona ngani yinto enhle kakhulu, kumele sibambe siyenze sindawonye sisebenze kanzima abantu baphatheke babambe bagimandile ngelo lapho.